Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 ngwabakazi 2020 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID 19 elizweni izolo
lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo e World Health Organization even ikahulumende
unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetshiyeneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetshiyeneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196 asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961 Ummeli we Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Ngomo we Studio 7 ukuthi okwenza iCovid-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandele iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa. Kona apha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo e World Health Organization even ikahulumende ukuthi kona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho. Kona apha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele. Abanye abantu ngabakathathu umkhuhlwane low seriously ngoba babone engathi kumbe abantu bayadlala. Kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlwane wona lo. Uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelela nabesezani bayabezifupha ukufaka ama mask lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka ama mask bayalahlela katshana so into esubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlwane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke sukubonile thina nje kona apha sikhuluma senze nje ku parliament kuba nje abantu abanengi kakhulu e parliament uminister uzowafa so ayisonto yokudlala ngayo abantu ngabalalele ukuthi kona nxa thathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga
emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke njengamalunga edale leparlamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane.
Yona lindaba yezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la amanyathelo ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuparlament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi kona abantu laba basikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa kona hayi sizali lisitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela khonoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe amasanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalala siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli we South Atone edalele parliamente ubexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 eseHarare. Bala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso.
Bona labo bantu bibo ukuthi akona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lokhetho khona olwe province epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwazi sonke siphansi kwomkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwansi ukubuthana sibanengi. So bengasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abanengi abagoqela ama-districts even ama-cells awe-party nobukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abanengi kakhulu. Ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lo mkhuhlane lo we-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-DCCs.
Akula yini kukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khona lapho kobulawa.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asebevele sibeyakhele ngapha abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khaya la. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njoba ngitshilo leyi interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma DCCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osexaxa ufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo. Lapho ke yikho lapho kusozabuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ube semhlanganweni kwesikhathi singakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ube khuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele parliamente. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele parliamente ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki ababe phethe lezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance isikhulumeli se MDCT umnumzana Khalipani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso okunenga loludaba sikuzweni kungxoxo sithandekile emhlanga we studio 7 ayiqhubhe lomnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo
namhlanje bekuyisiphithiphithi eofisini yethu kobulawayo abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliament abantu labacela bonke ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli bona abantu labathi no bona abazange bevotele umama Makhuphe bavotela uChamisa labantu abasekelu uChamisa kunjalo ke kuthi ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bibe ngabantu abasekelu uNomzane uChamisa sisuke saba le lodubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singathi nasesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi so sibacebisile ukuthi hayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni iZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abale nhliziyo empi abantu abangelazwelo abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza
libona ingane amalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobheni lakobulawayo lakwezinye izigaba zemathebeleleni
hhayi emathebeleleni ndazikhangelela ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu abantu bezanu abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhangelela ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo asikhangelela ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uNomzana uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakulwiwa uthi yena kwakuyisivil wonxa ekufaka ngesingizi kusitsho ukuthi phela omama ababegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa angithi abantwana ababe echaya izingiga bebulawa zingiga omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumente angikholi ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu p f hhayi lokhu asikukhangelele kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga
lo ke ngumnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yabo! Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. MC's paper. Did you see me? Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luza kwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le-Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla leZANU-PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo leyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani bantu bakwa-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale awethu ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhulume into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besapota umnangakho i-problem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU-PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU-PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi kobumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi kata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani kahambe neyilungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakwa-Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngu-Welcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto e-right ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele ashulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngapi? Asisakwazi ngoba lapha la kwesibalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle. So kuba nzima impilo, so ugcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi, uzalwa kuphi, kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakwa-Studio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho. Ngoba kade sesibhekele lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa ayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imali kamdulo.
Salibonani ngapho ku-Studio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe shuwa uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwani ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona siseparlamenti ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics sihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula mntu yabuye wine o-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 Basaka, Zinja, Ninja, Tunasia Peel, Sapila. Kateka, Vido, Watavasum Nanga, Coin, Winsan, Nanga, Kogatavas Winsan, Uzamu Winsan, Escola Lilies. Now we are so Kalapis Salvin, Eger, who look at Pisa Potapot. Abandon about and develop out handing a goose of Ginji. Here was the Ginjabula, Abandon Bolal, Amasela, Ababulal, Amasela. ejeri ngathi uyakhangela ugcile bona abantu bezana bodwa abantu be-MDC abezana kula ngithiwana kanjani esibulaleli ilizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi uyayenza ipassport yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangagwa ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami imupromise moyo msakazani ngikhuluma le messaging lapho Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
ninjani basakazi be-Studio 7 siyacela ukubana lisibhakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba hayi lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweze silungiselele ngesikhathi esiyiso njike ngemahlasela east mbingele unabafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe njike ngemahlasela south mbingelele uRosetta unasiqe khona phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetani uprofessa ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalingalangqondo uwayawaya kusebenza hlala ndawonye ube ngohlazekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunene
salubonane olibingelelayo ngodelight sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 kakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi siyabona lo mbuso kwamnankagwa lo oyangisayo lo. Yazi umnankagwa basiyangisisa emazweni. Hayi bayasiyangisisa. Labo bantu abangafundanga lapho. Kambe ilizwe angeke ulibuze ngokukupha abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu. Into ezomnankagwa lihlazo leli. Yazi umnankagwa basiyangisisa ngabantu. Ende indawo yonke nje. Kuyona ngathi bangaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwa ngamasela lawo mnankakho abaluthilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho nakuthiwa abantu bangaphandle kuthothini and into ebuhlungu amapoyisa ahlukumeza abantu abazama ukubabonisa ukuthi into eyizwa yi-ZNPF kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and umnankakho baza ngesitayela sakudala esempi sesana aba into abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnankagwa bayangisa mani iZNPF ayikho izinuka amakwapa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation cabanga sizalelwe edukeni sakhulela khona sesize saguga sigugela ekuhluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngabangi basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnankagwa lakuthi kwenka lalo mama lo bambiza bathi emkhohle igama lakhe umuni kwamuthiwanga lo bethathe bayefake eklasini kufunde konke lokhu akula nto abayaziyo laba bantu kathi awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Esikhangele esivela ngapha kwelemelika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo, izikhulumi zethu leamazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa uMnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lo wake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamademokrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe uMnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana bakaTrump uTiffany loEric. Lumbuthano uzaqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo. Nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhiyana okwakhulunywa ngama Democrats ngeconvention yabo. Umehluko omkhulu ukuthi asizwanga lutho omutsha okungaguqula inhliziyo zabantu ngibingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza. Abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseya phambili ukuthi sebezibona belomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-Democrats abazikhulumileyo. Kumbe ukuthi uBiden loHarris nxa bethe sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden loHarris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqhathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki edluleyo, kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngenza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhiyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi anisho bathi uTrump is different. Kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba iDemocratic iRepublican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakho ukuthi baze kukhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi baze kukhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kweMelika. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.